ngikubingelele ngikubingelele emsakazi ngibingelele abalaleli emakhaya hayi kuyagodola kobulawayo kuyagodola nje kobulawayo ngazi kuhamba njani inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo ubaba uSengezo Tshabang so njengoba besengitshilo nje emaphambilini ukuthi hayi asizuku pre-empta inkantolo ukuthi izothini kodwa yena ubaba uTshabang hayi is in high spirits uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi la maphepha abo wabonile hayi akukho okutheni even yena umongameli akamchallenge ubaba uTshabang ukuthi ungu-interim SG umongameli akachallenge nje lutho akulalutho olusuka kumongameli in the form of affidavit ngezinye indlela nje ukuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kababa uTshabang yebo uyakukhuluma ngale phandle le kodwa uma kuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena so hayi kuyamjabulisa ke lokhu SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi akayena uSG ehe kodwa manga umongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa njani leyo so sizobona ke sizozwa ngolwesine ukuthi kuyahamba kanjani
abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kathi vele kungani umnumzana Tshabangu esebenzisa igqwetha umnumzana uRiri lona kuligqwetha eliyazakala limela abantu bezanu PF
hayi msangazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bekhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabani bahlamba kanti bakhuluma into abangayaziyo ummeli ngumuntu oqhaqhe oqeqechiweyo eqeqechelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqechwe ngakhona yena ukuthi ayimele yiwo umsebenzi ommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hayi indaba ngekababa uTshabang uhambise emntwini oqeqechiweyo ukuthi ayimele njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into esekhanda lami ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uTshabang kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise ummeli laye unjalo uqeqechwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uTshabang akhulume indaba kababa uTshabang ngendlela aqeqechwe nakhona uzokwazi ke msakazi ukuthi baningi amaloya kuopposition aseke amela abantu bezana umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba iqembu lethu laqala liqalwe yilebha ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani sidiliza imsebenzi kangaka umongameli waleso sikhathi ubaba uTswangirayi nguye wathi kimi hayi emuyeke ubesenza umsebenzi wakhe ngahlala ke kodwa nginyenelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ubesenza ke lo msebenzi wakhe so namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uTswangirayi kwamanye amakhesi nalawo mbangazo uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngasedume kakhulu wayemele ubaba uTswangirayi but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingazithi zikhuluma ubuwula ebantwini ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli ngiyabonga msakazi.